Ilanga leli liqakathekile ngoba it's the Independence Day or the Declaration of Independence eyayenzwa 248 years ago in America. Lapho besiba lentuthuko eyokuzikhipha from i-colonial rule ema-British.
Kwabo kuza lapha eMelika abagoqela izizalwane zeZimbabwe, usuku lolu lutshoni kubo?
Hayi, abantu esivela sonke eZimbabwe, ilanga leli lalo seliqakathekile ngoba sesihlala lapha. This is what we call our home okwakathesi.
Nxa kuthiwa ilizwe lilenkululeko, yiziphi ezinye izinto eziveza ukuthi kulenkululeko elizweni?
Babe khuluma ngokuthi kulenkululeko elizweni, bakhuluma ukuthi hayi, mina lawe siyakwanisa ukuzihambela lapho esifuna khona. Ingaba licawe, ingaba libhawa, ingaba ngokudinga izinto ezingathwa lathi ziyasichaza. I-freedom ye-association, uyakwanisa ukuzihambela ube le freedom yokwenza yonke into oyenzayo. I-freedom of speech, i-freedom of expression, loku ba kungela i-discrimination between abantu abahlukene, abansundu, abelungu, abantu besi-India, abantu abaqala lelizwe angathiwa ngama-Native Americans, labantu abavela emazweni amaningi bayabuya lapha, and ma sibe nikwe iy'ncwadi zokuhlala lapha, they are just as equal.
Yiziphi ezinye zezinto ezenziwa ngabantu ngesikhathi benanza lolu suku?
Abantu abaningi kulama parade okuba khona lama the showing of the colors or i-military bands ezihlabela zona i-national anthem. But okuningi-ningi abantu bayenza ngantwa ngokuyi-mini holiday nje okuphakathi kweviki. Abanye bayahamba emawosweni bedinge labo isihlobo or ama-friends okuphonga ukujabula bebonke lama-fireworks.